sabonanga laleli baba Studio 7 thina ngenjeni athuli sithi uhulumende makangathembisi ukukhangela akhuphule isiholo leyo yesidola laba lesisebenzi kodwa babuyele abisele iholo elalikhona phambilini kuka 2018 ngo-October lapha wayehola imali encane uhulumende wayehola 540 yesidola lokhu sikukhangelele ukuba uhulumende asuse ubuyanga esisebenzini lokhu sikukhangelele ukuba uhulumende wathembisa ukuba yena nguhulumende olalelayo lokhu sikukhangelele ngoba uhulumende seyenze izithembiso zabaziningi esibone ngani nxa engubaba osethembisa izithembiso ezingaphumeleliyo akusamvumeli ukuthi aqambe amanga thina-ke njenga Athuzi sigqugquzela ababalisi ukuba balungiselele ukutshaya umbululu batshaye ivokiloko kodwa siye sikhuthaza uhulumende simkhumbuze futhi ngokushesha ukuba izisebenzi kaziphili ngezithembiso
manje lina njengenhlanganiso nxa kuyikuthi uhulumende kayenze lokhu alifuna ukuthi akwenze ukuthi aliphe yona le imali lizathatha nyathelo bani
thina njengenhlanganiso Chrissy sikubeka mgceke sihleli sikuthi umhlaka 16 ngomnqamulajuqu kithi uhulumende ngehluleka ukusinikeza imali esiyifunayo kutho ukuthi uyabe sevumile ukuba imfundo seyibulele ezimbabwe ngoba kakula mbalisi ozaqhubeka efundisa khuluma sindi ababalisi ithemu leli bahambile emakilasini bahambile ezikolo hathi ngoba besiyafundisa besiyathiya besiyakhangela ukuba uhulumende uyagcwalisa yini izithembiso akula muntu ongaphila nge-28,000 izala khona umuntu kukhangelelwe ukuthi le muli yakasebenzi 150,000+ imhlola indlela izisebenzi eziphila ngayo sibone ngani sesifike ekugcineni Chris ukuthi sibe silalela amanga kube sitshelwa amanga yikho ubona sesikhiphe umbiko wokuthi sesithokoza sesilungiselela injabulo yokuthi mhlaka 16 uhulumende uyasinikeza imali le vele siyesaba ukuthi sizwe ukuthi uhulumende angeke asinikeze imali le ngoba kungawonakala kakhulu.